Usibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi Braviri uthi udaba lokuba kungatholakali abasakhulayo abaningi abahlala kusigaba saphezulu lukabili kodwa isisusa ngabaqeqetshi.
No, indaba leyi eyokuthi waye kungasadlala abafana abancane ngibona ngathi kwesinye isikhathi kumbe ngaba 2-4. Lakho kokuqala kuma-juniors asisakhiphi kuhle abafana plus lo mfana lanxa kuyukuthi uright njani ngenxa yokuthi okhochi kumbe abakhocha kuma-premier besaba ukuxotshwa kumbe njani. Abafuni ukuthatha iriski yokuthi njani befake abafana abancane but kodwa fanele ukuthi bafunde phakathi kwabantu abadala abafana abancane ngoba nabo ke bodwa abasoze bekwanisa. I think kusuka phansi kuma juniors asizamene u-encourage ukuthi abafana vele singababiseli phansi. Umfana nofanele ukuthi kaye phezulu nothi ukuthi edlale kuyela phansi.
Usibanda uthi udlale ngumfana omncane kuqembu le-Supersonic njalo abaqeqetshi kanye labadlali bamemukela kuhle kakhulu.
Ngikhulele eMpophoma esidlale youth center laphana that was kuma early 70s ngifunde eNkulumane ngayaqalisa ukudlala bhora ephezulu that was 1981 ngidlala iDRG Vikings. Omunye umuntu engandlala laye u-Alexander Maseko ngangingu-10 wakhe nengu-6 wami. Suka lapho ngasengisiyadlalela i-Viking Aces yemachobana engadlala labo oBen Phiri abaningi ababedlala ku-Saints. Then from khona laphana ngasengisiyadlala ku-Supersonic labo Boyce Malunga lotopo Beritaka yibo abangi-encouragayo ngingumfana omncane. I think by then I was the youngest khona laphana.
Usibanda uthi ibhola lakudala lalinzima lifuna umuntu olesibindi ngoba kuningi ababehlangana lakho.
Eyi, ibhola lakudala lalinzima singazi ukuthi kumbe okunye kwakuyi-superstition kumbe kwakuyisi isikhathi sangikhona. Ngicabanga sisiyadlala le-1 sisiyafika laphana singafike e-1 kwasokumisa ibhasi kwathiwa hhayi akudingweni ichongololo. Ukuthi sasilidinga ukuthi silenze njani asikwazi but ladingakala sangena iganga salidinga saze salithola sabe singena ebhasini safika. Sithe siseground ngiyakhumbula iminyaka laphana ilanga lalitshisa kwakutshiswe wanke phela kwakuvele kudlalwa ngo-2 o'clock emini or 1 o'clock ilanga litshisa but into eyenzakalayo kwana izulu lelana kukhanya ngathi kumbe laniswa khonapha lana around iground ukuthi njani kukhula ama-temperatures laphana ukhipha kwakungu-week imali but sadliwa mna ngahlohla 1 goal but ikwe ngachaya khona enye ibhora eyalimaza u-week imali wagcine phuma walimala sibili ezandleni ukuthi but kwahamba njani mina I don't know. It's still a mystery lakhathesi kimi.
Usibanda udwekela ukudlala ibhola ngemva kokulimala idlalela iqembu le-Mathen Tigers elalidlala kusigaba sika-Division 1. Ngemva kwalokho uqeqetshe amaqembu abalisa elezobukho kanye lele-GND. Kuthe ngemva kwalokho waqala iqembu labasakhulayo le-Mathebeleland Warriors lapho asebenzela abadlali ababalisa ubutho lwezencube oke wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors kanye lele-AmaZulu ele-South Africa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.